Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 9 zibandlela 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje
ukumemetheka kwemkhuhlane wesifudo i-cholera kusitshayisa ngovalo kakhulu ngoba kumanje izikolo ziyavulwa. Uhulumende kalahlelwa lufakileyo olutshengisa ukuthi abantu baphephe ku-cholera.
Izikolo zivulwa namuhla ngesikhathi ilizwe likhangelane lodubo lomkhuhlane wesihudo esekholera.
Sizwe umeya ekhupha istatement yokuthi bazazama ukuthi balucede loludubo lwekholera njalo babize izisebenzi even ezikuholiday. Okwakhathesi sikakhangela kulabantu abadlula i-150 asebefile ngekholera. Njalo abantu abadlula i-5,000 noma inkulungwane ezinhlanu ababanjwe bele kholera ngesingathi kuHarare Metropolitan.
I-Council yeHarare isilaye ezisebenzisayo zohlangothi lwezempilakahle ukuthi ziphindele emsebenzini ngokuphangisa lanxa zikukhefu ukuze kuzoncedisanwa ukumelana lomkhuhlane. Abayithumi abathiyeneyo basole okwenziwe ngumphathintambo ezomvikela umnumzana Lloyd Austin ngemva kokuba uphume imbiko ethi umsekeli wakhe ubengakwazi ukuthi ungeniswe esibhedlela laloba esebenza ebesenza imisebenzi yakhe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona apha emsakazweni weStudio 7. Izikolo zivula namuhla ngesikhathi ilizwe likhangelane lodubo lomkhuhlane wesihudo sekholera. Umphathintambo ogatsha lolumnumzana Torirai Moyo utshele iStudio 7 ngeviki edlulileyo ukuthi basebenzela ndawonye labaphathisikolo ukuthi abantwana bavikelwe emikhuhlaneni efana lowekholera. Sixoxa lomnumzana Themba Kuye Moyo owenhlanganiso emela ababalisi e-Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe.
Silezikhalazo eziningi kakhulu. Kodwa isikhalazo esiqakathekileyo sakuqala liholo lababalisi. Uhulumende usinikeza iholo elincane kakhulu eliyinhlamba. Sibuye sikhangele ukuthi kubhajethi eka-2024 eyaphawulwa ngumthuli Ncube wakhweza umthelo ngendlela esabekayo. Esikhangele ukuthi nxa silokhu esihola inhlamba le esiyitholayo ngozibandlela kathesi, izisebenzi ziyabe zihamba zingela lutho emakhaya. Ngakho thina njenge-athuzi sithi ababalisi kabanikwe iholo eliqalela ku-$1,260 US dollars.
Ngelikuchazayo konke lokhu, pho lilungiselele ukubuyela emsebenzini na?
Ngenhlamba ekade siyithola akula muntu ozilungiseleleyo. Kodwa-ke sithi-ke ebabalisini kabahambe ezikolo. Bengafika ezikolo uhulumende sesimbhalele incwadi yokuba sifuna malini njalo siyifuna kathesi ngoJanuwari. Ngokunjalo sithi ababalisi kabahambe ezikolo bafike behlale ku-assembly kumbe bayehlala ema-staff room abo. Nxa izikolo zingela ama-staff room bazihlalele nje emthunzini kungabi lo msebenzi omunye abawenzayo okhangelelwe lokufundisa. Uhulumende aze asinike isiqiniseko ngokwenza isimemezelo sokuba i-$1,200 esiyifunayo uzayifaka ngoJanuwari. Lokhu kuzasenza kusinikeze igunya lokuthi ababalisi bayisebenze. Okunye okusenza sikhale kanje, sikhangela ukuthi ababalisi bangabazali. Izikolo ziyavulwa manje, kudingakala imali zefees.
Sibona sekuqhamuke umkhuhlane wekholera endaweni eziningi elizweni leZimbabwe. Lina njengababalisi lokhu likubona njani ngalesi sikhathi kuvulwa izikolo? Livikelekile njalo abantwana bavikelekile na?
Ukumemetheka kwemkhuhlane wesihudo i-cholera kusitshayisa ngovalo kakhulu ngoba kumanje izikolo ziyavulwa. Uhulumende kalahlelwa lufakileyo olutshengisa ukuthi abantu baphephe ku-cholera. Lokhu kusitshengisa ukuthi kalandaba labantwana besikolo, kalandaba lababalisi, kubonakala ndaba labazali kumbe sithi izigaba lapho kuphuma khona ababali abantwana lababali sibona ngoba kumemetheka kwemkhuhlane wesudo besikhangelela ukuthi uhulumende uzahoqisa kancane ukuvulwa kwezikolo azaza abe lohlelo aselulungisile ukuthi abantwana nxa besiye ezikolo lababali sesikolo bavikelekile.
Umnumzana Themba kuye moyo usebenza lenhlanganiso emela ababalisi Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe ATUZ ubexoxa ecingweni le Studio 7. Ikhansili yeHarare isilaye izisebenzisayo zohlangothi lwezempilakahle ukuthi ziphindele emsebenzini ngokuphangisa lanxa zikukhefu ukuze kuzoncedisanwa ukumelana lomkhuhlane wekholera. Umeya weHarare umnumzana Jacob Mafume utshele intethelezindaba ukuthi ubone kufanele ukuthi athathe lelo nyathelo ngoba lomkhuhlane soludubo njengoba izikolo zivulwa namuhla. Umansipala obhekane lenhlupho eziningi ezibangela ukusabalala kwekholera ezigoqela ukuduka kwempompi zamanzi ezidonsa amanzi ezambuzini, ukungatholakali kwamanzi ahlanzekileyo aphuma ezimpompini kungenxa yokuvalwa kwawo kwesikhathi eside, ukungabuthwa kwezibi lokunye. Ukuhlaziya lolu daba iStudio 7 ixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eHarare Residence Trust umnumzana Albert Mazula.
Ngodaba lwekholera eHarare sizwe umeya kupha istatement yekuthi bazazama ukuthi baluqede loludubo lwekholera njalo babize izisebenzi even ezikuholiday. Okwakhathe sisingakhangela kulabantu abadlula i-150 asebefile ngekholera njalo abantu abadlula i-5,000 loma inkulungwane ezinhlanu ababanjwe ebele kholera ngesingathi kuHarare Metropolitan.
Lina njengezakhamizi zeHarare liwabona njani amanani lawa abantu asebethinteke ngekholera?
La ngamafiga esabisayo kakhulu. Esikubonayo thina ukuthi ama-statement akhulunywayo la ngama-statement nje ale action endlutshwana ngoba kunengi sihluphana leHarare Council lomeya ngodaba lwezinto ezivangela ikholera. Singakhangela kathesi kulemfanekiso ebibhoda itshengisa ukuthi ama dumping sites edolobheni phakathi ikakhulu kwaCoresent Street lako Copacabana ingcikeza ibuthene okokuthi impukane, imiyane, amagundwane kuyagcwala khonapho. So ikholera ngeke yaphela nxa ingcikeza loyigcwele lasemalokitshini ngoba abantu labana bakumele bathwala amabhini kwesinye isikhathi kababuyi. Nxa bebuya kwesinye isikhathi bahamba ebusuku abantu besalele, abantu begcina besiyalahla ingcekeza esemabhinini endaweni ezingavunyelwayo. Lokhu kusenza ukuthi ingcekeza gcwale amalokishi.
Udubo lwamanzi alongezeleli na udubo lokusabalala kwekholera?
Singakhangela amanzi amapayipi amaningi asemadala ekakufakwanga amatsha, amanzi ayavuza, amanzi malutshwana. Kwesinye isikhathi kafiki ebantwini, abantu bayaqeda iviki lengxenye ngabantu bengatholi amanzi. Ngapha besithi bantu gezani, lihlanzeke, ligeze amanzi ajulukayo. Kodwa ungageza njani amanzi akhona evele engekho? Idaba lokuthi abantu kuthiwa khona bayathathelwa, bayagejelwa izibholane, abantu besiya esibholaneni ukuya kukha amanzi edolobheni, yikuthatha amanzi ngendlela ebuhlungu. Sokuthi amanzi lana liwasebenzise ngendlela yokuthi lithi liyageza amanzi agelezayo kuyahlupha. Liyabe lifuna ukuseva amanzi lawo liyabe liwathwala.
Nxa sikhangela udaba olwamasiweji lumi njani njalo lithinte kanjani ngalo?
Singakhangela ithu amasiweji amapayipi amaningi athwala isiweji ngamapayipi akudala esingathi sele 15 years or so kulodubo lamapayipi adubukayo kule ndawo esizaziyo ezilamapayipi ahlala edubukile, amasiweji engena ngisho ezindlini. So ikakhulu nxa izulu linile amasiweji lana kutsho ukuthi amanzi lana azageleza abantu bagcine besiba lomkhuhlane wekholera.
Nkuthazo bani elingayipha umunicipal wase Harare?
Icouncil gayikhangele ikakhulu amanzi, banelise ukupha abantu amanzi isikhathi sonke. Amasiwa gabalungise amapipe lana adubukile ukwenzela ukuthi kungabi la mapipe amaningi isiwa ihlale igeleza endaweni abantu. Njalo amabhini kathwalwe ngesikhathi, besiba liqinisa ukuthi wonke amasayizi lana aziwayo agcwele ingcekeza. Sebenzi zikakhansili kaziwathwale, kazithwale leyo ngcekeza. Kungaba njalo sibona kungasebenza. Kasifuni ukukhuluma nje, kodwa kumele ukuthi kube le action. Izakhamizi ziyafisa ukusebenzelana lo khansili ukuthi iziqede, kodwa into ekhona ukuthi lapha sidlala umacatshelana. Ukhansili ukhuluma ngomlomo, kodwa thina siku ground sibone ukuthi okukhulunywa ngokhansili ku ground.
Lo ngumgcini sihlalo enhlanganiso yezakhamizi eHarare Residence Trust, umnumzana Albert Mazula esixoxela ecingweni eseHarare. Ibandla leZANU-PF lithi lizanqoba kukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngoNhlolanja. Lithi isiqalile imikhankaso yokhetho lolu ezigabeni ezitshiyeneyo eZimbabwe. Ukhetho lolu lwenziwa kulandela ukuxotshiswa kwamalunga edala lephalamende lamakhansila ngumnumzana Sengezo Chabangu, othi ungunobhala jikelele webandla le-Citizens Coalition for Change. Sixoxele ngodaba lolu lo mnumzana Malaki Nkomo okubandla leZANU PF.
Thina njengabantu abebandla leZANU PF esizele sikwazi ukuthi abantu baphathwa njani, njalo abantu ibandla leZANU PF labakhululayo, siyakwazi ukuthi ebantwini abantu bezavele bayabathanda, njalo nje ama-development esiyayenzileyo bayawabona asobala, njalo nje izikhalazo zabo bakwazi ziyafezeka ngokulalela lesiyabe sikwenza thina njengendaba leZANU PF. Singakhangela endaweni yezikolo, kube ndaweni yemgwaqo wendawo ekwakhiweni kwendawo yabamayeni kwendawo yokulima, iZANU PF izele iyakhokhela kho konke lokuthi ebantwini ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo, asisebenze nthi ndawoni ukuthi liwamazwe silawo ebantwini ukuthi ibandla belingekabo.
Ye, kodwa kula wena abantu abathi ababoni lutho, ababoni kusenzakala konke lokhu elikhuluma ngakho baba Inkomo. Singakhuluma ngabantu bemaphandleni abanye, but vele abaliboni lokuliboni. Kambe kuliqiniso konoko?
Uyabona ukuthi into ekhona umuntu angakhethi ukuthi kafuna ukubona, athathe ikazi lethu amehlo entweni ezelisegqini, akunanto ongamenza. Uma umuntu ekhetha ukuthi vele angafuni ukuthi angenzi so entweni azoka abe zonke izenzakalo, ngoba khonapho abantu bazathi akunanto ezenzakalayo. Ukuthi ukhala umuntu wakhonapho ehambe emgwaqweni omuhle owenziwe uhulumende, asuke laphana ayidonge ezinzinto lapho uhulumende athithi usekhona. Yebo, ye zingabe ikhona okuntu ngabe uhlupha, but ungahluphi izibabo yakhona yodwa. Ungakhanise nje amagetsi anozakhala ukuthi ye amagetsi ahlupha ze-Southern Africa yonke. Everything thina singabantwana bezimbabwe ekwenzeni kuyayenza, akuna muntu ongasuma ukuthi kulo muntu esehle wafa ngendlana kumbe kule sigaba esibi abantu abafa khona ngendlala, uhulumende uyabalekela abantu. Abantu babengafuni nje kuphela ukuthi ungakhayela nje ukuthi umuntu uyabekhala esuphi nenhlelo ezikhona ezifakwe nguhulumende ukuthi wonke umuntu athi akhululeke, kube nendlela futhi ezokuthi umuntu yena yedwa ngokwakhe usebenzela ilizwe afike isiphi isigaba ufuna kuphi.
Kodwa siyakwazi Inkomo ukuthi phela umuntu ngumuntu, nxa ukuthi esola uyasola phela, so ayisikho khona ukuthi bekumele besole bethi hayi lapha hayi asiboni lutho lapho.
Kodwa inhlelo zigcwele ezikahulumende akhulume iqiniso, ungathamaza ngeconstituency abantu laba ngabaveze sobala ukuthi yikuphi abawuboniwe, uzafana ukuthi uhulumende ovele ukona. And abantu nxa bekhangela bona kumbeskeebasithi bazabona umuntu weZANU PF obuya lapha, inhlelo zabo sezibuya ngo-councilor, sezibuya ngo-M P, sezibuya ngama-government departments, sinabo-D A ezindaweni, sinesebenzi kakahulumente ezindaweni, abalimisi bakhona ezindaweni, abakhangele lokhu lalekhana bakhona ezindaweni, Bonabo abantu abantu abathunywe ezikumele owezamkhiye abasebenza bebona ukuthi izimo zezamkhiye ebantwini kufanele ziphume kanjani. So labo bantu bakhona ku-ground. So nxa bengathalazi abathalazi batho ukuthi lo asimboni kumbe lo asimboni. Uzakumela isandla sikakumele sivele sikhona esemthethweni ebantwini.
Lo ngumnumzana Malaki Nkomo kubandlale zano PF. Sixoxe njalo lo mnumzana Khaliphani Phugeni osebenza lo mnumzana Sengezo Chabangu ekubandla le Triple C.
Ngempela iqalile campaign i-weekend nale edlulileyo ilontshiwe i-campaign yePhela Ndaba Chabalala ilontshwe lapha nemagrosa eChabalala. Ube khona unobhala, ube khona le leadership yakhe yonke nje. Akhulukazi leadership ya e-best ngapha kobulawayo ayibe bekhona bekugcwele abantu. Ngizokuthumela ama-videos ma ungabonanga. Uzonanzelela ukuthi ipolitiki yethu kakhulu ibithanda ukuqina emuntwini iboniswe umuntu oyi-one. Inhlangano ithi revolve around umuntu oyi-one. Kodwa into eyenziwa ngunobhala uzama ukubisela or uphezu kohlelo lokubisela inhlanganiso kulokhu okuyikho esingathi ngesilungu ngama-founding values, principles and objectives. Ukuthi kumele kube about abantu, inhlangano ngeyabantu, ukuthi abantu balezidingo abazidingayo, balezinto abazifunekayo empilweni zabo. So bekhumbuza umphakathi ukuthi ma umuntu esiya eParliament uhamba ukuyalimela, uhamba ukuyalikhulumela njengeqembu, yiyo icampaign esiranayo kwenzela ukuthi abantu mabe buya back ngemva kokuthi sokuwiniwe njoba sikhangelela ukuwina. Babuye back babakhumbuze njalo ukuthi hawu liyakhumbula that day last tempisa A, B, C, D.
Singathi ke baba Phugeni unobhala jikelele lapha ubekhankasa isithini?
Yiyo icampaign eranwayo ukuthi abantu bathande iqembu, bavothele iqembu ngenxa yalokho elikumeleyo, hhayi ukuthi likhokhelwa mbani, hhayi ukuthi kulobuso bukabani, kodwa ukuthi iqembu limele lokho nalokho 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 yana. Yiyo-ke umkhankaso aphezu kwawo ngoba siyazi ukuthi empilweni abantu bayabuya, abantu bayahamba, abantu banesikhathi sokukhokhela, abantu ubukhokheli buyahamba, kodwa iqembu kumele lime lazakale ukuthi liqembu labantu, limele abantu ngaso sonke isikhathi.
Lo ngumnumzana Khaliphani Phugeni osebenza lo mnumzana Sengezo Chabangu ozithi ungunobhala jikelele we-Triple C. Ngasenelisanga ukukhuluma ngokhetho lolu labakucelele Triple C elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini. Okwamanje wothi sizwe abanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo ngabahlangana lakho empilweni.
Sanibonani balandeli ba-Studio 7 nabasakazi bonke abaka-Studio 7. Mina igama lami ngokusizwe Sibanda. Ngimzile laphana uchuma ugolide nonxube bephikisana. Ngikukhula wonke laphana sizivile impilo ukuthi uchuma ukhuluma nganaza kukhahliza amagwele ngento ngekho lawo oyizwayo ethi ngumuntu omdala ukhuluma into engasebenziyo. Yamagama yanganihlaba kakhulu yamagama athi bona bajiwa unkomo kuleyo ZANU PF abakuyo. Sengathi unkomo wabashiyela ukuthi bebethengisa abantu. Into ekhulunywa ngochuma laphana kuleya minyaka ukuyo ayihambisani naye, le nto idifendayo ayikho. So kadingeka ukuthi imibuzo enyimini ayiphendule imibuzo, hayi ukuthi nje beloku ehlahlatha iganga njengantu ayikhona into eyikhuluma ezwakalayo nezihlahlathela nje kube ngumuntu omdala. But asibadingi abantu abafana labochuma emphakathini because abantu abatheza abantu shuthi abajabula uma bebona abantu besayihlisa inyembezi zegugrawunda lesi sikhathi. Because so ngikhulume ngakhulunywa ngumuntu omdala leya, umuntu omdala olabantwana oyazi isimo se-ground sayenza njani bese khuluma ngalolu hlobo. Hayi
Studio 7, Studio 7 yini njani kusakazi nabalaleli? Yayi siyaphila Studio 7 ish. Yazi ngizwa ubuhlungu kancane uma ngabe abantu abafana nabothuma bekhuluma ngendlela leyo abakhuluma ngayo.
bekhuluma ngathi azangeni khona ongazi akwenza ke akwenzeki ivuthu yonke into ihamba kahle abantu bephezulu kwesihlupho lungaka phezulu abantu bethwele nzima kangaka mina umbuzo enginawo ebantwini bakithi ngokuthi abantu bakithi akukafiki yini esitejini sokuthi bathi hayi sokwanele ngoba sesikhale kwanele kuningi sikhala labo laba kuningi bekhuluma into ezingakhulumi ezingaswakaliyo kunini izani khona embusweni ngoba angeke izitshintshe vele angeke izitshintshe ngeke izitshintshene labo thuma ngeke bazi batshintshe lokho abekwenzayo ngoba bona bayahla bayasutha bona labantwana babo so abanandaba nalutho yikho izani engakhona inandaba namuntu so thina singabantu singumphakathi akukazweli yini ukuthi sithina sesizwile akusamelanga lokho kwinto okuqhubeke sokumele sibeni lesenzeni siphakameni sikuphakamele lokho kwinto kusitophe akukafiki yini ngithi singabantu asikeze ubuhlungu obaneleyo yini
akhona lihlazo lelizwa nguthaba khona lokhu kuba usufuna ukuthaywa ngabantu awubonti ikuzondisa ngabantu nje lokho abantu befuna ukuthaya phambi kwamakhamera awuthaba ngilaba noma ayi 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 awuthaba ngabafara abancane kabalimi manje uwe kuzofuna ukuthaywa ngabantu ukucanti kuhle kunkwana kuvela isihlazo vele emphakathini hayi into mawungamaso yakho kaso yakho mawusekuthi ma eqinise ukuthi i-politician akavule yakhe iparty afake iface yakhe khona kunkwana ku-adressa abantu ababili hayi kodwa lesihlazo leli mani hayi liya lihlazo labothabamlelia efuna ukusebenzisa ikhanda likachamisa ngenkani waye ingasebenzisa iface yakhe iface yakhe yenisolayo phela isinothi izwi ukuthi usebenzise ifesi kachamisa ngenkani vela kuvumelekanga seligali lento ezwa izeki liya kubi lizweni lomthetho vele izeki bibotshwa isiyejeli kubi lizweni lomthetho ivini amakhoti konke amajaji konke bekubotshwa kusiyejeli ngeke isebenzi ifesi kachamisa ngenkani ele yakhe ekuyithathela ifesi kachamisa ethathela ifesi yakhe hayi hayi bhati loko kwenzakala kithi hayi 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 kwenzakala elizweni lakithi hayi akuzwisiseki alihlazo kodwa sisezobona okunye lapha ezibe nguchamisa bemthathela ifesi yakhe ngenkani
kunjalo kubi kwelakithi ngoba ipolitiki yethu ihamba ngolunye uhlobo hamba ngonyawo lwenwabo sinama opposition parties amaningi kakhulu ezweni lakithi okumele ukuthi asize kakhulu agijime phambili alungise ilizwe alungise nalombuso obusayo kodwa siwabone ama position part lawo egijima phambili njengabantu abaregistrarayo bathi bazolungisa bazophisa nalebandleli busayo for izinto ezimbi manje siyabona izinto ezimbi zonke ziyenzakala ama opposition party athule bonke nje asazi ukuthi kanti umsebenzi wabo yini kanti kungani bona bangaya phikisane nombuso lo obusayo khona manje sibhekane nombuso oyi-1 opposition party eyi-1 SCC kuyona kuphela eopposition ephikisana nalombuso lawa amanye amabandla amaningi more than 14 athule nje asigebhele emgodini kanti kungani maso kufika amavoti seniqala ukuvela ngaphandle lithi lina elizokwenza okungcono lizokwenza okungcono kanjani ngoba lihluleka nokuthi lilungise nikhulume likomplain lemilingo lesiyibona isenzakala kwelakithi into engozikhuphuka amahlayana yonke into yi-corruption kuma department e-government ngama-corruption konke lokho linalokubona okwone lizofuna amavoti ngesikhathi samavoti lithi hey lizosiza kanjani abantu ngoba lihluleka nokusiza khona manje before amavoti abakhona ukuze liphakamise amazwi enu no-government alizwe ukuthi lingama-opposition party manje nithule nani songathi selathengwa yiwona lo mbuso obusayo lidla nawo ngoba lisize akunanto elisiza umphakathi aliphikisi next lithule nje kuphela kanti yini ngani ma opposition party aphikisayo ayeke liphakameli izibonakalise
awusicela lisihlaziyele like libuze ebantwini laba abezana ukuthi kanti ma abantu besenzana kanje suka kuhamba njani mhlaba wonke jikelele ngenganjelani kali alikupost ebantwini abantu bebona into ezenzakala eboda abantu bebanje inkunzi ilanga lichisa bebulawa kanje alukubhekanga
Labo ngabanye babalaleli be Studio 7 besipha imibono yabo. Abantu abachiyeneyo basole okwenziwe ngumphathi ntambo ezomvikela umnumzana Lloyd Austin ngemva kokuba kuphume imibiko ethi umsekeli wakhe ubengakwazi ukuthi ungeniswe esibhedlela laloba ebesenza eminye imisebenzi yakhe. Umsekeli wakhe waze wabakwazi ngokugula kukamnumzana Austin ngemva kwensuku ezine esephume esibhedlela. Umongameli Joe Biden yena uthe ulokhu esethemba umphathi ntambo wakhe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Tim Moringai olilunga lebandla le-CCC eNorth America.
Into esimele siyinanzelele ukuthi General Austin lisocha socha. So abantu abanjalo ababesesocheni vele they are not people who give you a lot of excuses ngesikhathi eziningi. So mina ukubona kwami lo ucabanga kwami ukuthi ube khangela ukuthi impi lezi ezichisayo ezeGaza leUkraine langaphi ngaphi all over the world okumele khona abe responsible. Bekuzakhathazwa ngendaba zokuthi yena segula. And then okunye ukucabanga ukuthi mama socha egula, you never hear anything of complaints. Ngoba bona bafundiswa ukuthi their personal problems are not national interests.
Ubona sengathi okwenziwe ngumnumzana Austin lokhu bekulakho ukuphazamisa ukuvikeleka kwelizwe na ngalesi sikhathi kulezimpi endaweni ezichiyeneyo.
Ukuthi ubesephambanisa ukuhamba kwe-department yakhe lo mongameli welizwe uBiden. Hayi, mina mbona ngathiwa there's a unwritten rule ukuthi ngiyabona umongameli welizwe ubekwazi but ukuthi ubetshelwe officially angikuboni ngoba ngiyakwazi ukuthi engikhulumileyo kuqala laphana ukuthi ama-soldier they deal with the different rules to the game of life. Ukuthi kuzaphambanisa i Department of Defense angiboni ngoba siyakwazi ukuthi eAmerica lapha kulabantu abaningi kule joint command chiefs kulama permanent kulama secretary of defense ama deputy secretary akhona. So yena umuntu oyedwa who is a decision maker and I think khonapho ubecabanga ukuthi indaba ezikhona kathesi they are just fluid so akula nkinga eyokuthi engatshela abantu ukuthi yena usegulile.
Umnumzana Tim Moringai lilunga lebandla le-CCC ubexoxa le-Studio 7 eseNorth America. Lilalele emsakazweni we-Studio 7 e-Voice of America sisakaza sise-Washington DC.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Singakehlukanike sihlobo sike sizwe ebezi ekhokhela kuhlelo lethu lwanamhlanje. Izikolo zivulwa namuhla ngesikhathi lizwe likhangelane lodubo lomkhuhlane wesihudo esekholera. Ikhansili yeHarare isilaye izisebenzi zayo ezohlangothi lwezempilakahle ukuthi ziphindele emsebenzini ngokuphangisa lanxa zikukhefu ukuze kuzoncedisanwa ukumelana lomkhuhlane wekholera. Silu gqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngutabo kancube.